Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mpandula 2021 uMfraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli. NgoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela sesikhathi sesiphila ngizo. Ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zene zizombili. Futhi bephinde bebuyele futhi kuma lokho.
Izizalwane seZimbabwe esizihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo. Ukuyikethiswa kwemigoqo efakele ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ulelozwe zisiya ku lockdown level 2.
I think we will be able to see the results of 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 the results
of the results of the results of the results of the results of the kuze kugqitshwe mhlaka 13 Mpandula okungumbiko owamukelwe ngenjabulo ngabazali labafundi. Abe-MTC Alliance bathi bazakhulumisana loZulu bengekethuli ibizo elitsha kulandela ukuhluthunwa kwalo ngabe-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu ababili abakhulelwe yi-COVID-19 izolo abangamashumi amane lathobamune munye 49 bafunyana beligciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala i-COVID-19 vaccine lokhe lolu hlelo lwaqalayo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.9 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ifakelwe ukunqabela kumemetheka kwecoronavirus kulelozwe zisiya kulockdown level 2. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela namhlanje abahlala kwele South Africa sebevunyelwa ukubuthana ezakhiweni bafika amakhulu amabili lengxenye 250 baze bafika amakhulu amahlanu 500 nxa bephandle. Amaholo kwenqabela ukuhamba kwabantu lawa asephungulwe njengoba sekuqala ku 11 o'clock ntambama kusiya ku 4 o'clock ekuseni. Ukuthengwa kotshwala sekuvuliwe kusukela ngomvulo kuze kube ngolwesihlanu kusukela ngo 10 o'clock ekuseni usiyachaya u 6 ntambama. Abanathele emabhawa sebengabe unkunkulu uza kuze kuchaye u 10 o'clock ntambama. Kodwa ke umongameli Cyril Ramaphosa uthi ukhathazekile ngenani eliphansi lalabo abeza ukuzohlaba amajekiseni okuvikela i-corona.
If many people are not vaccinated and remain vulnerable to infection,
abangahlabanga bangabangela ukuqhamuka kwenhlobo-nhlobo ze-corona eyingozi.
It's far greater. This is why vaccines are currently the most potent weapon we have to fight this pandemic.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le sekuthokoze kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abaningi bese belahlekelwe imisebenzi ngenxa yemigoqo lesikhathi besethulelwe amankampani abo. Abasebenzayo labo bathi kuzabangcono kakhulu njengoba lezikhathi zokuthi babuyele ezindlini sezincitshisiwe. Abamabandla ezokholo labo bavezela umhlathi njengoba amanani abakhonzi lawo esengeziwe. Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-South African Chamber of Commerce, umnumzana Mtho Xulu, uthi maningi amabhizimusi azasizakala ngokuyekethiswa kwemigoqo le.
Tourism, hospitality, eventing. Those are the ones that were hardest hit.
Ezokuthekela, indawo zokulala, ezokudlela, lamabhizimusi aqhuba amakiki. Yibo ababehlaselwe kakhulu yile imigoqo, kanti yibo futhi abazasizakala kakhulu ngokususwa kwayo.
And people can plan longer and more clear and help make more commitments to the economy.
This is around seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwezinto eziningi kodwa uvalo lwabo kalukapheli.
lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela sesikhathi sesiphila ngisho ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zene zizombili futhi bephinde bebuyele futhi kuma lockdown ngoba masinanzelela makufika isikhathi sama holiday uDecember ay ama lockdown ayabuyela phezulu abantu bephelele imisebenzi kufika iwinter kube njalo ukuthi sesiphila nzima ngesikhathi sesikuso manje
abaculi labo bathi sekungconywana ngoba babengenelisi ukuqhuba amagigi kodwa ngingcithi kwezempila kahle wenhlanganiso yeSouth African Medical Association inkosikazi Angelique Kutsie uthi kusase ingozi ukuvumela imbuthano yabantu abanenge
our infection rate is still too high it's 11% we can only start to grieve much
Inani labahlaselwa yilo umkhuhlane lisasephezulu kakhulu.
Seeing that we are going to move into elections, that might be a problem going forward during the elections, but only time will tell us.
Kulabantu abaphosa bafika ezigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona, sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalombili, 84,000. Sebesedlula izigidi ezilichumi lane, 14.6 million. Asebehlashiwe, loba nje abanye babo, besamelele ukuhlatshwa okwesibili. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abazali labafundi bamukele ngenjabulo ukwengezelela kwamalanga okubhalisela ukubhala imihloliso ka form 4 olo form 6 abohlangothi lolawula ukubhala kwemihloliso olwezimseki bathi ukuvulwa kokubhadalela imihloliso kuzamiswa mhla ka 30 Mpandula Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe inyanga kaNtulikazi lapho inenge elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olu lawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki lwethule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhla ka 30 Mpandula umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakobulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale
I think kube linyathele lihle lokuthi abangenisanga ku-register bakwanisa ku-register bakwanisa ukwazi ukufunda la bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangama-lockdown ngelazimali nabathi bangarejiswanga ku-BIM sithokozela nje khona ukuthi uhulumeni siphinde wanika abantu ithuba lokuthi ba-register bafisa ku-register babhale babhale
unkosikazi Nomsa Hadebe onomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili
khona kube licebo elihle elifakiweyo abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhale kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale so kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungisa
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli imihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimsekhi isigijimisi sithi sebevala inengi singelamali saboleka izimali abeyinelisayo abenye behlule ukuleka imali. So asurprise sebe sithi sebengezelela futhi amalanga. Yasisa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kule sikhathi. Khonxa sokuyukuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe relaxing ngasabalanga sedithi okwalonyaka sokwedlule sebezabona ngomnyaka ozayo
umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo
kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo bathi kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisa ukuthi ba-register ngesikhathi bavele bayaswela baza ukuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholile imali kathesi uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu nabadinga uncedo iningi labo ka lilawa ama resources ukuthi lenze njalo liengage o teacher ukuthi balifundise ama extra lessons lana la ama lessons abangazange bawakhali. So kunzima kakhulu, kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso yilokho ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamachumi amane lambili amadola i-742. Kuthi laba abanyekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648. Kuthi abanyekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamachumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamachumi ayisithupha i-$59. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abe MTC Alliance bathi bazakhulumisa naloZulu bengeke ithuli ibizo elisha ulandela ukuhluthuna kwalonga be MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Montjola. Besithi bazaxotsha bonke abadlelana nalo umnumzana Nelson Jamisa umkhokheli we MTC Alliance kusukela ekupheleni kukaMpandula emcimbini wokunanza ubunjwa kwe MTC ngomnyaka 1999. UJamisa uthe abazihluphi ngokuthi ngayibizo lebandla elisha ngoba bona balandelwa ngabantu abaningi abazakwethula abakufunayo ngalelo bizo. Abe-MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzola bathi kabafuni lakuzwa ukuthi uJamisa labanye bakhe basebenzisa ibizo leli. Umgcini sihlalo we-MTCT umnumzana Morgan Komichi ube wayetshele abalandeli bebandla leli izolo ukubana wonke amalunga ayedalela ephalamende, amakhansila labanye ezabelweni abasekela uJamisa bazaxotshwa ngoba bephambana lezimiso ze-MTCT. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana abantu yibo abaza kwethula ibizo elitsha lebandla leli, hatshi inkokheli.
Injongo abantu bakhangela ukuthi ama principles enu ame afunani ingathi injongo yebandla, njalo baphinde bakhangele abathungameli, bakhangele kakhulu upresident. Ibizo thina sithi siza hambe bantwini, njalo vela sijahanga ngoba ibrand silayo ekuthiwa Advocate Jamisa. Kambe ibizo leli selingele dlozi na ukuthi abantu bangaze babange ibizo ngani ngele dlozi ukuthi ungaphiwa ibizo leli suzanotha? Thina sithi mbe bafuni ibizo mbe abalifuni. Thina sinabantu, abantu bazasitshela ukuthi bathini, kodwa sesikwazi ukuthi abantu bathini. Singake sazimbula amakhwapha ngenxa yokuthi khona ukuhlokoza basithi ibizo ibizo, bafuna ukuthi sikhulume ukuthi sinjani khona bezakwenza amanye amacinga ukusivala phambili. Uma ugebha imbongolwane uyathula, ungathi lapha iyatshintsha umlindi. Yikho-ke hhayi konke lokho ibizo thina vela silandaba ngenxa yokuthi sisuka ku-MDCT kwathatha 2 weeks sisiya ku-MDCA abazange baphambaniseka abantu. Kodwa-ke thina sithi asifuni ukuphiwa i-agenda ngumonzora, asifuni ukuphiwa i-agenda yizani. Thina njengebandla labantu siphila labantu.
Abantu bathini nxa ubabuza bathi ibizo bafuna ukuthi kuthweni?
Hatshi baba, abantu asikafiki isikhathi ukuthi sikhuphe incwala yethu, sile mfumba yethu esilinayo. Kambe sikhathesi singaphongukhupha imfumba singakachaphi uNkulunkudela. Siyazi ngake sakhupha konke bandla. Yikho ndithi abantu bazasitshela njalo siye ebantwini. Isikhathi sikhona selizwe, singaze sizuze ibizo mbe sokusale 2 weeks. Abalandaba ngoba sile brandi okuthiwa nguNisel Chamisa. Ipicture yakhe is magnetic. Ilomuthi omkhulu ukuthi vele asesali ngoba bona bazama ukuthambanisa abantu mta nenkonzi. Khathesi singathi sihlahla bayahle baphambanise bagijime bagamule isihlahla singathi ngu-orange baza kwenza njalo. Bayekeleni balokhe bethungatha kwenzela ukuthi basala bebambe isila zejuba, ijuba seliphaphile. Asibafuni ukubatshela indaba bayifuna ukusifakela i-agenda noma umsebenzi. Thina yithi esaziyo labantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafang, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, ubeliqoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekubulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo Mnumzana Witness Dube, obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monsora ngodaba lunye.
Kusho ukuthi bayakwazi ukuthi i-MDC Alliance kuyini ngombutho wamabandla, bayakwazi njalo ukuthi lo mbutho ukhokhelwa yi-MDCT. Esikubonayo nje yikuthi kukhanya engathi ngabantu abasaphezu kwamadlwane ngengqondo zabantu. Into abafuna ukuyenza bona bayayazi, into abaphezu kwayo kusiya phambili bayayazi, basafuna nje ukudlala ngabantu ukuthi isizathu sakhona kuyini. Umuntu uyakudinga akuswele, kodwa esikubonayo okungani yiso isizathu ukuthi abakafuni ukuthi bayenze into ele constitution eza kuba semthethweni eza kwenza ukuthi abakhokheli babo bakwanise ukuthi babothezwele kulokho abakuvumelana naye njengebandla. Basafuna nje khonokho ukuthi bebe behlalisatha besegangeni kusemhlambini kazalulusile kungela olawulayo ukutsho ukuthi umbutho wabo ubumbe lokhu nalokhu, ngoba kunjenje nje yena leyi umbuthano wabo awulayo i-constitution. I-constitution ku-MDCT, umbutho we-MDC Alliance wawule memorandum of understanding nje okuzinhlamvana okwakusitsho ukuthi kuzasetshenziswana njani. So bona into abafuna ukuyenza bayayazi, kodwa basachithela abantu isikhathi. Isizathu sakhona udinga usisoyele ukuthi kusazanywana.
Ye, kodwa ke nxabe lokho besebenzisa ibizo kuyathiwani Zulu komi nje khuluma ngakhona kwizo.
Sina ukusebenzisa kwabo ibizo akulanto okungasiphazamisa ngayo, ngoba nxase kuyiwa kukhetho abantu babe bekwazi ukuthi yithe sivele siyilabo.
Umnumzana Witness Dube, ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monsora. Limuze xoxa lapho leGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Zimbabwe seliqinisa ukuqakathekiswa kokusetshenziswa kwendlela ezehlukeneyo zokuzivikela emkhuhlaneni yokwelatshwa kwayo, kodwa kule nkuthazo yokulawulwa kuhle kwemisebenzi ye-holistic health care ukuze ingabi yingozi kuzulu, njalo kulandelwa izinqumo zenhlanganiso ye-World Health Organization. Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Linhlanganiso yabunjwa ngenhloso yokulawula imisebenzi yabe lapha ngendlela yemvelo, Natural Therapies Council of Zimbabwe, baqhuba izifundo zakuqala zokuphana amacebo kulolu hlangothi ekolejini elikhulu le-University of Zimbabwe. Udokotela Nyalai Powen oyingcitshi esebenzisa indlela ye-holistic medicine ekubhodi yali kansili uthi izifundo ezinje ziqakathekile kakhulu njalo ukhangelela ukuba zithuthukiswe.
I look forward to degrees being offered. I look forward to more workshops.
Kangena ukuba sibone ama degree enikezwa kuleli lezinye izifundo ukuze kuthuthukise amaquba imisebenzi.
Uqhubeke uDokotela Phaweni ethi emazweni awezwekazi le-Afrika eleZimbabwe lokhe lisalela muva kulo msebenzi nxa sikhangela amazwe afana leSouth Africa leNigeria. Ngakho-ke ngokuqansa kwendleko yokulatshwa kuleli kuqakathekile ukuba abantu bethole indlela abangakhetha kizo, ngoba vele abantu abaningi sebedinga indlela ababona bezenelisa ukuzihlawulela.
estimated that 60-80% of people in Africa rely on traditional remedies.
Ukuthangelwa ukuthi abantu abakusimo se60 kusiya ku80% kuzwekazi leAfrika basebenzisa indlela zemvelo ukwelapha. Lokhu kutsho abantu abaningi kakhulu.
UDokotela George Danda oyingcishi kundlela ethiwa naturopathy eqinisa indlela esekela umzimba ukuba uzelaphe uthi bakhangelela ukuba bathole imvumo yokuba bafike kubanga lokuthuthukisa izifundo ukuba zinikezela ama-degree.
Zimche, Zimbabwe Council of Higher Education is yet to approve. Ikhansili yebanga laphezulu lezifundo yiyo ekhangele lelwe ukunikeza imvumo kungwalo zokuba izifundo ezijiyeneyo singaba yiza certificate ama diploma lama degree kusiya ku PhD zisungulwe.
Omunye umama ongafunanga ukuqanja igama uthi indlela zikhona sibili liqiniso ezinikeza njengomzekeliso yena ngokwakhe kumizamo yokulwisana lezifo ngendlela zendulo.
Iqolo ngingakwanisa ukukhothama iqolo lami kathi sisengiqinile. Izinyawo zazihlala zibuhlungu ndoku ngisebenzisa wona ama-herbs. Ngivuka nganatha nje kuseni njengetiye, ngisidla eporijini, ayangisebenzela sibili kakhulu.
Odokotela abakulo msebenzi bathi kuqakathekile ukuba abantu bengaphongukuthatha abangakwaziyo okuyikho beqakathekisa ukucubungula lolwazi ukuzeke indlela ezijiyeneyo ezigoqela inaturopathy, homeopathy, aromatherapy and reflexology, reiki, healing touch lokunye kusebenze kuhle kunanza amalungelo abantu ukuhlanzeka imithi elungileyo ikumadosage avunyelwayo lokunjalo okuyikho ke kuqakathekile. Ukuba ikhansili le ihlanganisele abasebenza ke kanje bonke benikezwe izifundo ezingabathuthukisa kundlela abasebenza ngayo. Likhansili yabunjwa ngoNtulikazi Nyakenye, ilebhodi ekhokhelwa ngusikamfundo Charles Maponga ogcile kuzifundo zepharmacy. Njalo isile committee ezakhankasela ukuba uzulu azi ngendlela ezehlukileyo lezi esikhona lokuqakatheka kokuthi labo abasebenza imisebenzi enje labo bebhalise babe ngamalunga ayo. Ingcwethi ezikulu umsebenzi zithi indaba yokwelapha umuntu ngokupheleleyo ihlanganisela hathi ukuhlinzwa kumbe imithi echolekileyo yamaphilisi enatshwaya kumbe enokugcoba kuphela, kodwa igoqela umzimba wonke womuntu, ingqondo yakhe nomphefumulo wakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucitshela abantu ugesi ngenhloso yokuwalondoloza ngemva kokwehla kwesilinganiso salawo aphehlwa esitishini sehwange langokucitshwa kweminye imitshina yedamu leKaripa ngoba kulokunye okusalungisiswayo. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyaka kaNtulikazi lapho inenge elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki thule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 13 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
Yeah, I think kube linyathelo elihle lokuthi abangenisango register bakwanise ukurejista bakwanise ukukwazi ukufundela bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangamali ukuthangelazimali nabathi bengarejiswanga ngu-BIM. Sithokozisa nje khonga ukuthi uhulumente siphinde wanika abantu ithuba lokuthi barejista bafise ukurejista babhale babhale.
Unkosikazi Nomsa Hadebe olomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhale, kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungiselela.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimsekho isigijimisi sithi sebevala iningi singelamali saboleka izimali abeyinelisa ebenye bekulekulekmali to our surprise sebesithi sebengezelela futhi amalapi. Kuyasisa ubuhlungu kakhulu, ngabe bahle bafunika isikhathi kule sikhathi konxa sokuyikuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxe bengasabalanga sejitho kwalo nyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Bathi kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi baregiste ngesikhathi bavele bayaswela baza ikuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholele imali kathesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu nabadinga uncedo iningi labo lilawa ama-resources okuthi lenze njalo liyengeje o-teacher ukuthi balifundise ama-extra lessons lana la ama-lessons abangazange bawakhali. So kunzima kakhulu, kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso ilokhe ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamashumi amane lambili amadola i-742 kuthi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648 kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamashumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamashumi ayisithupha i-$59. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association sebeqalisile uhlelo lokudinga umqeqeshi omusha weqembu labesilisa elimela ilizwe kulomdlalo elama Warriors. Lokhu kulandela ukuxotshwa umsebenzi ngabezifa umqeqeshi obekhona okulinyathelo elamukelwe ngenjabulo ngabalandeli benguqu elizweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ikhangelele ukuba iqhatshe umqeqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe lama Warriors. Isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthi lo mqeqeqeshi uzothatha isikhundla sikamqeqeqeshi oxotshwe umsebenzi uDraft Goloka Rusich.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izisa uzulu ukuthi ube lomhlangano izolo lapho ezivumelene khona ukuthi lo ucoach wamaWarriors uDraft Goloka Rusich ake ame umsebenzi. Lokhu kuvunyelwane sakhulumisana kuhle naye, laye wakuvuma. Sesikhangele icontract yakhe, ngakho kaseyiyo coach wamaWarriors. Sigcine njalo sadiliza i-technical team yamaWarriors, kusitsho ukuthi sizalazisa ngamalanga alandelayo ukuthi ngobani abatsha asebekhona kuthekinal team yamaWarriors.
Uloka uzibambe esidukwini kwimidlalo yelitshumi lane lapho iqembu lakhe elinqobe khona kanye laba ngutshikile obhanqa kwimidlalo eyi-12 lanqotshwa kwimidlalo emihlanu. Ubesebenza ndawonye loLloyd Chitembwe kanye loTendai Ndiraya bengabasekeli bakhe. UThembo Chuma engumqeqeshi wabonozinti, uWellington Mpandare yi-manager. Kwathi emidlalweni emibili edlulileyo uBenjani Morwari laye ubesebaphathisa engumqeqeshi wabagadli. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo othi zikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo efakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelozwe zisiya ku-lockdown level 2. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPlaxidus Jeremiah isithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Kodwa abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzela lalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.